Ngisho mama umuva iloko kuthiwa domestic violence kumbe sithi ubudlwangu ekhaya lobudlwangu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu nangokucindezela abanye abantu ayisiwo ubukhokheli lo ubukhokheli ngumuntu omalaphana umuntu wathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana asibathandi-ke zihlobo zami abantu abadinga amandla epoliti abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu ngokutshaya abanye abantu lange-violence lokho sithi arch makungenzakali bomama asicebenini singabona nje kulezinto ezinjalo siziripote njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile phele isilonda sakho siyafaka uxa siyeni ekhethweni ngokuthula umuntu wonke ene laphana akengise ubukhokheli bakhe abantu babuthenge ngevoti yabo hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintela esibayeni asizonkomo phela singabantu abacabangayo kumele siphiwe ixesha lokucabanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelani okokugcina-ke yi-child abuse ne-child marriage ukuthi umntwana omncane olet 8 years 9 years 13 years 11 years njengesakubona nyakenye akhanye uzithwele okutho ukuthi uyabe sihlwanguliwe lowo mntwana lokho bakithi sithi bobaba umuntu ongubaba galasimilo uma esenza into enjalo ubaba olesimilo ubaba ohloniphekayo uhlonipha abantwana ukhulisa abantwana usebenza kanye lo mama wangakwakhe labanye omama labo baba esiqintini ukukhulisa abantwana yinhlanyelo yakusaza phela ngoba lapho abantwana bezahlangula bebancane njalo umntwana ungamhlangula uyaphambana engqondweni but ungamhlangula aphinde azithwale uphambana kabili aphambane kathathu yikho sikuthandayo yini ukuthi abantu abethu babe yikho khona bazali kasivikeleni abantwana sengitsho njalo kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi iclassroom ilamankazana amaningi kulabafana ubusukuthola njalo ukuthi lama-universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana noma bangaze babe bayacindezelwa bayanzwa lokhu lalokhuyana balokuzimisela thize but kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe sesimchiyile